Ngiyabonga sithandekile lichona njani mthwakazo muhle yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngayezathatha imali kibo abhadale ebhadaleli institution ehlele ukuzibhadalela yena umkhonisa uredio esilekuthi athengeisithala fake entafuleni ade nabantwabana uyekhuleka nokuthi athengeisasagqokisa abantwabana.
Amalunga edale lephalamende agoqela awebandla leZANU-PF avimba uMongameli Mgabe ukusebenzisa imithetho ukupha uhulumende imvumo yokuthatha isikwelede sePismas ukuze sibe ngumthwalo wakhe.
Icele thina ukumbona uMayor ngemuva kokudilizwa kwezindlu ezifika 14 eBudiriro Section 4 mhlaka 30 September. So sibuyelapha thina si le some of ama victims akhona abanikazi bezindlu zelezo ezidiliziweyo.
Abasanda dilizelwa izindlu eHarare bahlangana nalo meya waleli dolobho umnumzana Bernard Manyenyeni. Kuwoza Friday lamhlanje siliqhunisela ingoma zamachacho apholileyo eziphuma esihlabelelweni samasabatha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edale lephalamende agoqela awebandla leZANU-PF la mabandla aphikisayo awe-MDC izolo avimbe ukuthi uMongameli Robert Mugabe asebenzise umthetho we-statutory instrument 77 ukunika uhulumende imvumo yokuthatha isikwelede se-Premier Service Medical Aid Society sibe ngumthwalo wakhe. Amalunga la agoqela umnumzana Fortune Chasi owebandla leZANU-PF omela iMazoe South edale lephalamende kanye lomela iBuyera South kuleli dale umnumzana Joseph Chinotimba. Yena ugcizelele ukuthi kumele iPismas ithengise impahla zayo ukuze yanelise ukuhlawula lesi sikwelede. Umeli weBulawayo South edale lephalamende unkosazana Dorcas Spanda utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi kusobala ukuthi uhulumende ufuna imali le iphume ezikhwameni zezisebenzi zakhe ezivele zizihluphekela.
Ngiyakhangela njani umzekeliso wabantu abasebenzela uhulumende abanjengamapholisi. Nxa ezathi zathatha imali kibo abhadale ebhadalele i-institution ehlelileyo ukuzibhadalela yena umpholisa uredio ehlulekuthi athengeisithwala fake entafuleni adle nabantwabakhe uyekhuleka nokuthi athengeisasa agqokisa abantwabakhe. Nxa siyikhangela njalo i-Christmas wonke umuntu osebenzela uhulumende yadidathela imali every month edidathelwa every month imali yakhona iyanga. I-institution leyo kumele ikwanise ukuthi imali eyayiyididathe ebantwini ikwanise ukuthi izimele yona izibhadalele izikweredi zayo oredio zispeak imali yethu is below poverty bottom line. Ngabe nguhulumende okwanisa ukuthi amekhethe ukuthi sikhala sakhe sikala sibe mali encuncuko yena leyo esilayo ukuthi sikwanise ukuthenga ivaselini sigcoke iy'ngoco zomlomo kusungakhanye ukuthi silambile yiyo futhi njalo siphinde ukuthi iphinde ithathe besivele sikhalaza thina ukuthi kule reserve bank management billionaire faila through ukuthi abantu abathatha amataralita e-reserve bank abathatha izikweredi abaziwayo iindingo ezaziwayo zama lakhana zathi zona ziwakwanisa ukubhadala. Sisebuhlungu yini kunje siyizimbabwe siyakhala lakathi sisayikhalela leyo mali yethu ukuthi sibhadale izindinga ezaziwayo khona phezimbabwe esezilothe zaluthi inotho yabantwana bezimbabwe yebe laphana bethansi bakwanisa ukubhadala isikrithi sesebakisa amasivoti azenza kumbe wonke umuntu osebenzela uhulumende kangiyibhadaleli isekeleni sombuso kukhona ukuthi nxanje isikrithi uyabhadala isikrithi nxa usithathe usithathe usithi uzakwenzani ngoba thina siyakhipha imali everytim siyamonitorsociety azisiki kwabodokotela imali zenezo azisiki kuma-pharmacist basodokotela lama-pharmacist bayasebenza ngati imali zingafiki ngaphe ebantu nezipisaphile yikho umalungu ephalamende ethe hhayi sokugwanile ngeke sikugwanise khonokho kubantu otherwise abantu bengaphoxana lathi kuma-constituency
sizwile ukuthi amabandla atshiyene akhulume ngelizwe elifanayo
ungabona abantu sebekhuluma ngesame voice kumbe ngithi abantu bekhulume bevumelana kutho ukuthi abantu sebedakekile ngoba nxa sithenga sithenga isitolo esinye akukhethi ukuthi yizani u-p f i-mdc t uyi-mdc kumbe yini sithenga u-okay oyi-one singene naku-t m oyi-one kutho ukuthi sonke sizibuhlungu bufanayo
lo ngumeli webulawayo South edalela ePhalamende unkosazana Dorcas Sibanda obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Lanxa umongameli Robert Mugabe esephindele ekhaya ngemva kokwethula amazwi akhe emhlanganweni wabakhokheli bamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, usaqhubeka lo mhlangano edolobheni le-New York khonapha eMelika. Intatheli izindaba yethu uChris Gande ukhona le esigodlweni e-New York lapho akhangela khona okwenzakalayo. Ngiyakwamukela kuhlelo, Chris.
Siyabonga ntungameli, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kwenzakalani lamhlanje emhlanganweni lo?
Lamhlanje kuqhubeke inkokheli yamazwe atshiyeneyo ilokhu iqhubeka isethula imbiko yayo yamazwe afana leSyria, i-Iceland, iGrenada, Congo, Sudan, lamanye njalo, lamanye amazwe nje ambalwa.
Kuyini okumqoka ongathi ukuzwile kubakhokheli lapha?
Ye, abakhokheli abakhulume ingani singathi thina kade kuphathelane lawo lokwamazwe abo kakhulu. Kodwa-ke bekule minye imihlangano eceleni lapha kade senziwa. Lamhlanje engingathi ukumqoka kakhulu umhlangano owenziwe ngabelizwe le-India. Kade belo mhlangano obokunansa ilanga lokwenqabela udlakela ilanga leli lakhethwa yi-United Nations ngomnyaka 2007 ukuthi linanzwe ilizwe umhlaba wonke jikelele ngomhlaka 2 October.
Kusasa khona kwini okwenzakalayo?
Yekusasa iyaqhubeka njalo imihlangano leyi njalo lenkokheli engekethuli imbiko yayo inkokheli yamazwe afana labo El Salvador, Cote d'Ivoire, Singapore, Guatemala labanye amazwe nje ambalwa babe labo besethula amazwi abo njalo kuzokuba leminye imihlangano efana lalo walamhlanje e-India. Kodwa eminingi yakhona le mihlangano ithiwa yona ngama-closed meeting, ama-high-level closed meeting. Okutsho khona ukuthi baxoxa into abangafuni ukuthi uZulu abezazi njalo kabasivumele thina ukuthi singene njengentatheli zindaba. Kodwa nxa befuna bazasethulela nje ukuba sichathekele okuyaba kwenzakele.
Uphela nini umhlangano?
Umhlangano nangokwawo othiwa i-General Assembly uphela kusasa. Kodwa-ke ngomvulo kuqhubeka kusiya phambili ikhona eminye imihlangano ezabe isenziwa kodwa engafani laleyi enkokheli yamazwe. Yona iyabe isikhangele nje okuphathelane le nhlanganiso yona le yomanyano wamazwe e-United Nations.
Hayi, siyabonga jahala kithi.
Hayi, kuzwakele, sibongile lathi.
UChris Gande lo intatheli izindaba yethu ubekhuluma lathi esesigodlweni se-New York lapho okulama wofisi awe-United Nations usemhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Le in Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasanda tilizelwa izindlu elokitsheni leBudiriro eHarare abangamalunga eTembwe Housing Cooperative bahlangane lomeya waleli dolobho lamhlanje umnumzana Bernard Manyenyeni bekhalaza ngokuthi kumele badingelwe izindlu zokuhlala njengoba izulu selizaqala ukuna. Kubika uMavis Gama.
Laba bantu bathi bafuna njalo kwenziwe inhlolisiso yokudingisisa okuyikho okwenzakalayo ekubhidlizweni kwezindlu lezi ngoba kuthiwa zakhiwe endaweni ezingekho emthethweni edolobheni leHarare bethi ngoba kuphambana lemithetho yelizwe. Ngomunye wamalunga weTembwe Housing Cooperative uNkosikazi Desire Machokotolo obhidlizelwe laye umuzi wakhe kunsukwana isanda kwedlula ekupheleni komhlangano wezakhamizi lomeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni owenzelwe eTownhouse. UNkosikazi Machokoto ethi bengasela phahla behlala egcekeni sebephelelwe njengoba sekungokwesibili bebhidlizelwa izindlu zabo bengamalunga alitshumi lantathu 13 ale kopa yeTembwe beke bazibhidlizelwa njalo mhla zilitshumi lambili ngoNcwabakazi. Kusenjalo inhlanganiso ezilwela ilungelo zezakhamizi zithi sezazise amagqwetha azo asebenza phansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara ukuba lusiwe emthethwandaba loludaba ukuze zihlawulwe phezu kokubhidlizelwa impahla yazo ngoba okwenziwe ngumanisipala kuphambana lemithetho yelizwe. Enye yalezi nkokheli yeinye yalezi nhlanganiso zezakhamizi eyeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uchasisa ngomhlangano walamhla.
Sicele thina ukumbona umeya ngemuva kokudilizwa kwezindlu ezifika 14 eBudiriro section 4 mhlaka 30 September. So sibuye lapha thina si le some of ama victims akhona abanikazi bezindlu zelezwe ezidiliziweyo ukuze sibonane lo mayor sikhulume laye sizwe ukuthi yena uthini lo daba lolo.
Izakhamizi zisebunzimeni ngemva kwalokhu kubhidlizwa kwezindlu zeBudiriro kuveza uKhumalo.
Izakhamizi ziyakhalaza kakhulu njalo ziyadubeka ngaseso isenzo esayenzwa ngumunisipala weCity of Harare. Kathesi yabona izakhamizi ziphandle njalo ziyadubeka noma izindlu lezi ezadilizwayo ziphakathi kwezinye izindlu kodwa ezinye zathiwa ezingaphandle kwadilizwa izindlu ezingu-14 kuphela ezingaphakathi. Izakhamizi zidanile kathesi sikhuluma kanje.
Umqondisi we-Combined Harare Residents Association CRA umnumzana Mfundo Mlilo yena uthi lanxa umeya ethembisile ukuluhluzisisa lolu daba akamkholwa ukuthi uqinisile ngoba kungasikwa kuqala lokhu kusenziwa.
Kodwa siyamkhuthaza ukuthi sokukaningi thembisa ukuthi kukhona okuzayenzakala kungenziwa. Yikho simtshelile ukuthi nxa lokhu esikuvumeleleyo kungenziwanga sisehlelweni lokuthi sithathe izakhamizi sibuye lazo khonapha e-council.
Kunengi okufiswa yinhlanganiso yabo ukuthi ngabe umanisipala uyakwenza ukulungisisa udaba lokubhidlizwa kwezindlu zalabo ababikwa bakhele endaweni ezingekho emthethweni kutsho uMlilo.
Thina sile nto ezintathu esizicelele kumanisipala. Okokuqala, sithe umanisipala kayenze esingathi comprehensive investigation ukuze bazwisise ukuthi uhlupho luvele lusuka ngaphi ngoba sikhuluma emhlanganweni kube emgceke ukuthi khona isebenzi kamanisipala ezingemva kwalolu hlupho. Okwesibili, simtshelile umanisipala ukuthi kulabantu abahleziwe abaphandle kathesi abangelazi indlu bengathi abangelaphahla phezu kwawo. So umanisipala kumele ayenze konke okukhona ukuthi baphiwe lapho kokuhlala. Kodwa nxa umanisipala eqhubeka siya phambili sithi lapha abahlala khona kakula mvumo ulele moral obligation yokuthi abaphi lapho kumele bahambe khona bayakhe izindlu zabo.
Lezi nhlanganiso zithi zifuna njalo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo kwabeZimbabwe Human Rights Commission ukuba baluhlolisise labo loludaba. Zithi ikhona kuzaqoqwa inhlelo zokutshengisela ukukhonona kwezakhamizi phezu kodaba lokubhidlizwa kwezindlu edolobheni leHarare. Umeya weHarare uthembise ukuba luzakhangelisiswa kudingwe ukuba okwenziwa yizisebenzi zikamunicipala kusemthethweni na loba haji. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Obe ngumabhalane wekhansili yedolobho lakoBulawayo umnumzana Middleton Nyoni yena obhubhe ngesonto ungcwatshiwe namhla eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Umnumzana Nyoni ubeseleminyaka yokuzalwa engama-62 njalo ubikwayedliwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Abakhulume emngcwabeni wakhe bagoqela umeya wedolobho umnumzana Martin Moyo yena uchaze uNyoni njengomkhokeli obelohlonzi. Sixhume uMoyo yena othi idolobho lakoBulawayo lilahlekelwe kakhulu.
Idolobho lakoBulawayo lilahlekelwe kakhulu. Kunzima ukuthiwa ngumuntu onjengoMiddleton. Ube yinkokheli elombono njalo lesifiso sokubona idolobho lakoBulawayo lithuthuka. Kulezinto eziningi ebezikumaplani ebekufanele zenziwe esilayo ekhona ekhokhela. Akasazi ukuthi ozangena ngubani, lokuthi uza ukwenelisa yini ukwenza umsebenzi akwizinga eliphezulu njengalapho unathingeni uMiddleton akade esebenzela khona.
Ukuyini eliza kuswela kakhulu ngokudlula kwakho babuNyoni njengedolobho?
Okwakuqala sizaswela bona ubukhokhelo. Ubukhokheli kwi-city council nguye obeqoqa amanathini ama-directors driver idolobho kwindlela esavumelana ngayo njengoba nje sizebe silama-plans ethu lama-goals ethu and aims. Nguye okade thoba inqola yakoBulawayo ukuthi ibe lapho ekade sifisa ukuthi iye khona. So okokuqala esikuswelayo ubukhokhelo. Okwesibili, nxa lihlala lomuntu liyajayelana kube lobungani. So sesilahlekelwe ngumngani. So idolobho liphakathi kwesizwe, liqala enathingeni ukuhamba kukanathingeni kwa-townlet Middleton Nyoni.
Umnumzana Martin Moyo ngumeya wedolobho lakoBulawayo. Sixoxela ekhona le koBulawayo. KuLivetalk lamhlanje sikhangela inyathelo elithethwe lidale lePhalamende elokwala ukwamukela umthetho obuza kwenza uhulumende ahlawule isikwelede sePismas. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-European Union siyethese izijeziso zenotho iziphathamandla zakwele Burundi ezibikwa zaphatheka kudlakela lokuhlukuluzwa kwabantu ababetshengisela bengafuni ukuthi uMongameli Nkurunziza ancintise okwehlandla lesithathu kukhetho lwalelo lizwe. Amapolisa lokhe sadingisisa ukuthi kuyini okubangele ukuthi omunye undoda adubule njalo abulala abantu abalitshumi kwelinye ikolishi elise-Oregon khonapha eMelika. Usikomitsho wamapolisa esigabeni seDouglas County utshele intatheli zindaba ukuthi abantu abahlala kulindawo lokhe betitibele ngalesi senzo. balandeli benguqu sokuyisikhathi senu imidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup ingena kusigaba sama-semifinals ngempela viki enkundleni yamandaba ezihlabane ikanti eHarare amalunga enhlanganiso yezifa akhangelelwe ukungena umhlangano olakho ukubumba ikusasa lomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo wamakhansela abumba inkokheli yenhlanganiso yezifa akhangelelwe ukungena umhlangano oqakathekileyo esigodleni iHarare. Emhlanganweni lo kulapho kuzavela khona ukuba umongameli wenhlanganiso yezifa uCuthbert Dube kanye labanye bakhe bazaqhubekela phambili bekhokhela linhlanganiso loba hatshi njengoba amakhansela eke azama ukubatshayisa unyawo esikhathini esedlileyo basinda sekungenele inhlanganiso yeFIFA. Isiphathamandla senhlanganiso yezifa uJonathan Mashingaitse ubikwa eke wazama ukuba ecele kwinhlanganiso yeFIFA ukuba lomhlangano udluliselwe phambili kodwa limizamo kayiphumelelanga. UMashingaitse loDube basolwa ngamakhansela amele izigaba ezehlukeneyo zelizwe leZimbabwe ngendlela abaphethe ngayo umdlalo wenguqu elizweni. Njengoba sikhuluma kunje, ilizwe laxotshwa ukuphatheka komkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba. Umphathintambo wezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane ukhangelelwe ukungena lomhlangano ozangenwa njalo langabameli beFIFA kulomhlubo lwezwekazi leAfrika. Kusenjalo uHlongwane uphathise iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ukuba liyedlala leqembu elimela ilizwe leCameroon kusasa kumkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka komncintiswano wama-Olympics ngomnyaka ozayo. Leli qembu beselisengozini yokwehluleka ukuphapha liye eCameroon kwathi inkokheli zomdlalo wenguqu kucelela abesifazane selikhalaze kuHlongwane umphathintambo lo wagijigijima wahlanganisa izimali njalo leli qembu lisuke namhla ekuseni lilubhekise eCameroon. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, umncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ungena kusigaba sesemifinal kusasa enkundleni yemandaba lapho iqembu leHarare City lizadibana khona leZPC Kariba ukuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala leChapmung khona njalo enkundleni yemandaba. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kusasa lizadibana leqembu lePakistan emdlalweni wesibili wohlobo le-One Day International enkundleni yeHarare Sports Club. Iqembu leZimbabwe linqotshwe emdlalweni wokuqala ngamaruns alikhulu lamashumi amathathu lanye 131 ngolwesine njalo kuzamele livikele ukunqotshwa kusasa ngoba lingadliwa kuyabe sokusitsho ukuba impumelelo yomdlalo wokugcina phakathi kwalawa maqembu iyabe ingasaqakathekanga ngoba iPakistan iyabe isinqobe kumidlalo emibili phakathi kwemithathu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo uphethe ingoma zamachaco apholileyo eziphuma esihlabelelweni samasabatha ehlaziya njalo ukuthi kambe zilomutsho ofanayo na le ngoma ezilamazwi.
Uma esilabelelweni samasabatha esethiwe igama lokuthi uKristu esilabelelweni lamaculo apholile ahamba ngesiqhubu sonwabo kwazise achaya kuthophele enhlizweni. Umnumzana Alethemazwi oculisa amakwaya ebandleni lamasabatha eLivonia SDA Church elseMelville eJohannesburg eSouth Africa uthi lomculo wamachaco aphole kangaka awufani nje legapa elikhaliswa ngumoya. Uthi upholile nje uqukethe amazwi aqatha angenza indoda endala uyibone sibihla njengengane ingachaywa ngamuntu.
I-instrument iyakhuluma iyafana nje lomuntu ofaka amabala nje engomeni. La instrument nje ungayichaya nje iyakhuluma ikhuluma kahle ngempela.
ikona ke le ethi kuyeza ukuhlwa hlala nami inkosi. Omunye angayizwa athi umsindo nje wamachacho amnandi. Kodumazwi uti ngamazwi alo osenhlungwini osedelwe isihlobo uti lo babonke bengijile sengithembe wena Nkosi hlala nami
igcula ngumuntu osesimeni esibuhlungu odangekileyo athi ewusizini hlala lami ekujabuleni hlala lami le ingoma uyishaya kakhulu ma esesizini
uti kayisizo zosizizodwa ezichayo ngamachacho angalamazwi zinengi ezentokozo njengale ethi uyeza yona athi ngumuntu osehlukunyezwe kakhulu umhlaba kodwa osethokozela ukuza kwa Jesu ngethemba lokuthi inhlupheko zizaphela ahlanganiswe lezihlobo zakhe ezaphubhayo umazwi uthi kakusizo zonke ingoma okufanele zingakhala kugidwe uthe zamacacho apholileyo angalamazwi zikhipha amadlabuzane emuntwini bese zikhulumisana lenhliziyo
esesikubona ngalezi nsuku ukuthi khona osabantu begijimisa ukuthokozisa inyama ungalanzelela esikhatheni esiningi uma ushaya lezi ezipholileyo wayabona umuntu ehlengenzele ezinyembezi ngoba ikhuluma lenhliziyo ikhuluma ngomzwane yedwa kodwa lezi ezithokozisa abajampa-jampa, beqe, ungambuza ukuthi khona bekuthwani engomeni yangkhona, akulalutho alubambileyo kuleyo ngoma.
Uthi ke nxa usosizini uphelelwe ngamacebo, ungazi iyozalwa nkomoni, zitholele lo umculo opholileyo, uphakamisele ilihlo lenhliziyo kumvela ingqangi, uza kusiza. Ngimele Studio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga jaha lakithi Benedict Nhlapho ngokusethulela uhlelo lwe Woza Friday. Siliqhuzele enye ingoma kodwa si idlala ke leyo ngoma sibale incwadi elisipha zona linabalaleli. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu othi injongo yamasela la aseBotswana isifaka ihlazo njengomuntu waseZimbabwe. Abanye abantu angazi ukuthi kungani bengazibambi. Akulalizwe ebelilabantu ababambene njengeBotswana leZimbabwe. Bengihlala khona before ngisiya eSouth Africa. Ngihlale 3 years abantu balapho besiphathane kuhle. Ngakho manje kwenzeka lokho kuyasiyangisa thina uZulu weZimbabwe wonke. Omunye umlaleli wethu uthi baphathi bohlelo ngiyalibingelela lonke ngiphime ngibingelele bonke abahlala eMambale. Ku informal education eMambale ngithi phambili ngezingwalo bakwethu. Ngilifisela lonke ihlandla kumhloliso efinyelelayo. Ngiyabonga ngumzali wokuinformal education oziqhenya ngayo. Omunye njalo umlaleli uthi linjani Chris lo sithandekile nabanye bonke elisebenza labo. Ngicela lingibulisele abantu bami uTidings Prince Omega lo Wisdom bonke basebhinga.
Inde tadzazila sesiyanga balume. Boga bazazi bangu bose beliyapo bechila mna ihango. Yata kapiona botate betu. Mizimu yangu yimi ndatila mokaka ni mundi vuta u. Mizimu yangu yimi ndatila mokaka ni mundi vuta u.
Challenge ngabafana bendolwane begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kwaneleke mthokazi omuhle olivalelisayo ngutungameli inkomo lebelwa busuku obuhle.
Chisa.